chairman okhethe khethwe in terms of constitution ye-MDC yini isibindi uThembinkosi ngoba ama-district wonke angu-13 abizwa ahlala phansi lama-members e-provincial executive avumelana ukuthi iMathi North is on fire sifuna ukuthi sibe le-provincial council sizolungisa i-province yakhe. Nxa sibiza u-chairman ukuthi abuye kulowo mhlangano wayala ukubuya ngoba uyawazi amacala akhe uThabango okade wenza ku-province. Engeke ngiwakhulume kurek ama-district wonke ayakwazi ukuthi uthaba ngonani yikho ama-district yena sisiya kumeeting wayefonela ama-district esithi lingahambi emhlanganweni but ama-district wonke ayani ukulalela ilizwi lakhe ama-district wonke ahamba emhlanganweni afika afuma ikhorama kwi-more than 2/3 ngoba sashaya i-70% of the provincial council thina esimelela uTsvangirai asike savuma ukuthi uThabango akhulume nge-leadership yethu esithandayo. So yikho abantu bathi hayi Charles Thabango ungafuna engqondo yona le yokhuluma kube nge-leadership mani eseleni mani nisifake abanye abantu abazasikhokhela size siye wini i-election ku-2018. So i-position eqondileyo ngi-chair iMathi North ngimu-chairman wonke ngu-councillor ngu-MP ngubani we-MDCT kaTsvangirai yi-Othemathi North yini engimcheyayo except emuntwini la othi hayi mina MDC angisayifuni selandela uThabango wonke ama-phone calls awenzayo kuma-district ekhuluma kuhle ngikubi nge-leadership bayangitshela labo bantu and ngeyinye into esizayihlalela phansi ku-province i-discuss ngile provincial executive yami wonke ama-executive lama-district chairpersons babe khona 29 March ngiyancisa wonke abantu mabe-MDC yabe-executive ukuthi babe khona.